Kuyadanisa ukubana abantu abaficakala becommemorate iAfrica Youth Day, ilanga lapho abantwana beAfrica eSouth Africa abama belwisana noncindezelo, ukuthi kube labantu abahlezi ejele behlalele ukuthi babe commemorate lelo langa. Yebo, bangabe bengebandla abangavumelani lalo, kodwa mbona ngazathi ngabantu beZimbabwe abalelungelo lokuthi bezibonisele ukuthi labo njengabantu abatsha kukhona abakukhumbulayo ngokulwela kwenkululeko nokulwela kwamalungelo okwenzakalayo, abalokhu becabanga ukuthi kuqakathekile ukuthi lelo langa liqakathekise, ukuthi behlale bencutshe ibheyili. Mbona ngazathi veni laye umuntu oyabehlezi ipresider imeta leyo ngujaji, ngumajistrate. Eqinisweni, uma abantu balokho bancitsha ibheyili kuyini oyabusithi icala abalenzileyo? Mbona ngazathi kuthwalisa omajistrate labojaji, ngoba kangikhola ukuthi ujaji engenza such a decision, emajistrate even lo sobhuku engangaze akacabange ngayo leyo ndlela. So mbona ngazathi kule political interference eningi, kodwa kuyayangisa uma ilizwe lethu i-Amnesty sizikhuluma, ama-organization omhlaba sekukhuluma ngokuvayolethwa kwamalungelo oluntu, ukuthi labo abaphethilizwe uma besithi babehlukene nomgabe bathini ngalokho.
Uhulumende uhlala ekulandula ukuthi uyangenela kundaba zokubotshwa lokuthonisiswa kwabamabandla aphikisayo, esithi lo ngumsebenzi awutshiyela amapholisa lezinkantolo. Ungathini ngalokho?
Kulusizi ukubana uhulumende uthi yena akangenele, kodwa masilandela sikhangela nje izinto. Ngempela sonto sibabonile abebandla lezanu PF ama-youth abimacha ehambe ehlabela, kodwa uyabusuzibuza ukuthi uma kungathi abe opposition kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zingakwenza zingahlukuluzwa na? So ngibona ngazathi akusilo qiniso ukuthi bethi kabangenele, ngoba bona bethi uma bekhuluma besithi banguhulumende, umbuzo yikuthi kunini lapho bengohulumende kunini beyizanu? Izanu iklozile ispesi, I think vele ungakukhangela baklose ispesi until iconference yona le yeSADC. Bazama ngayo yonke indlela ukubana kungabi le mihlangano engenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo or ama-different political opposition parties, ukuthi abahlangane nje. Uyathola ukuthi kuba lamapholisa, ngiye ngikunanzelele lokho.
UMnangagwa sesike samuzwa esithi kulabantu abazama ukuphehla udlakela phambilini komhlangano weSADC. Ukuncitshwa kwabothimba ibheyili mhlawumbe kungaba kungaleso sizathu yini okokuthi sizabona sebekhululwa umhlangano osudlulile?
Eqinisweni vele ma ukhangele uzwisisa into zepolitiki, babavalele bafuna ukuthi kuze kudlule lowo mhlangano, kodwa ukuthi bafuna ukuphehla kumbe kabafuni ukuphehla, ngicabanga ukuthi umuntu ophehla ukuthi kungabi lokuhlaliseka nguye, ngoba izizalwane elizweni ungabona kuthiwa kulokuhlaliseka indlela ezibuswa ngayo.